nxa ngiyikhangele impumela yekhomishini ngibona ngani amadokotela labomama bazamile ukwenza umsebenzi wabo ngendlela okade kumele bewenze ngawo, ngoba bakhangele inhlandla zonke, abazange bekhangele inhlandla yinye. Siyababona lapha bechotheza okunye okwenze ngamapholisa lamabutho, ngapha futhi bechotheza okunye okwenze ngiyinkokeli eziphikisayo ezamabandla aphikisayo ezakhuluma izinto ezadala ukuthi kuqine kusuka lakhonokho. So ngibona ngani kuya ingasukulandelisisa konke abangabe bekufezi lapha bakukhuluma, ingasisa esigabeni esinye esingayenziwa ubana mhlawumbe elakusasa sikwanise ubamba umumo onjenganalo owasehlelayo ngemva kokhethelelo olukajula ivente.
Ngiyazi baba uShuma kawisiso sikhulumeli sebandla leZANU-P F, kodwa ngokubona kwakho ubona ibandla lakho lizamukela yini izixwayiso lezi ngokugcweleyo?
Well, ukutsho kahle kubana mina ngisho sikhulumeli seZANU-P F, kodwa into engiyaziyo ukuthi iZANU-P F libandla elibalulekileyo njalo elinokuzithiba nokulandela komthetho. Ikhomishini le ifake ngumongameli wethu isiyenzile umsebenzi wayo sokuyethuliwe phambi kwethu. Into yokuqala umele sihlale siyazile kona into yenzile eyenzekileyo ayenzanga iZANU-P F njengalibandla lethu, yinto eyenzakala phakathi kwabantu abaphikisayo lohulumende emelelwe ngamapholisa wasekungenela amabutho ngenza ukuthi amapholisa ayeseyehluleka ukubamba umumo ngenxa kubabalutshwane wagcina kungena abesiwe. Thina abeZANU-P F lathi besingabadlali enkundleni khonapho, besingama-players. Ngakho-ke okukhulunywa ngurefu kumbe ukhomishina waworefu sikulalela lathi njengoba abanye abaphikisayo labo kumele bekulalele kunjalo, bese sithatha from there siqhuba sisiya phambili.